Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana ngoba ibhinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in north le south. And singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register eKokolosi eLusuthu. Now amaningi indawo eziningi with this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10. Tshenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo leli ngoba abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungisa abanye bayavuna and ukuthi befika kuma registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba bahlala just one day pe registration center bengafika ekuseni kumbe befika ebusuku by emini bayabe sebelungisa impahla zobe sebesiya ku next station vele kudlala ngamandlwana akula lutho olwenzakalayo. Then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers uyathola ukuthi amaward emakhaya makulu iward enye yathola ukuthi le radius of about 30-40 kilometers and kube le one center. Now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why we find ukuthi ama-figures ethu aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi aloku uzasihlupha lokhu.
Manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogatsha lwe-ZEC?
Ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu. Anti yakwazi ukuthi sina sigcina sibele sazele ukuthi abantu la maybe besabele ukuthi singathi bhingi register siyabe sesinika i-opposition amandla ukuba la ma-councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula hulumende ohlakaniphile ongenza into abayenzileyo ukuthi abantu bephonge ukudlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya ku-next bechiya bengenzanga lutho umsebenzi. So mbona ngathi mna kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukurejista ukaze kwenzakele ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days. Manje ngapha you can't have ama hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuku likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona kubona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lako kuba le hlelo ezinjengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokhu.
Ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi?
Ye vele abantu bebefuna ukurejista ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo. Khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole ukuthi sebehambile kumbe babuye the next day abantu bethole bona abasuka izolo kutshengisa ukuthi abantu belokhu besala bengabhaliswanga bebaningi. So abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lawa sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi berejista satshela le ma-churches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu bele balesifiso zibi ngoba bebebuya isikhathi esiningi bethule akula abalazithupha.